abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi ukambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe ngukambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala kobulawayo sekunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa utown clerk usemiswe umsebenzi emiswa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kulento engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzela ukuthi nxa kulezinto okufanele utown clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakukhola ukuthi bekufanele kube lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama-charges la anikuwe. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor sale ebambe isikhundla mahlala ajikijele othangele utown clerk engamele into zenziwe kuye. Ligali bazaba le-problem. Khathesi nanjeza kami sibone ngathi into la ibanjwa ngakuhle. La nxa utown clerk singathi ukuthi le cala mbekalacala, kodwa indlela okwenziwe ngayo sibone ngathi hayi akubanjwa ngakuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi webulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mina nangana ukuthi inkinga esiyibona ebulawa city council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i local government lokhetho lokamongameli labalunga edale parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bawamele ekhansili. Ngokunjalo ke bavotela bekhangele ibandla okubangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavote bekhangele ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obengomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna ukambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi kwala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedile nokuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi bekuhambe beyelungisa kibo. Umuntu okambarambe ehambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume okuningi ngoba uma sebesidelela kanje kuhle beyekibo. Thina kasikaboni uhlupho.
Ukambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.